ama elections abuyile kwaba lokhetho ukhetho lwenziwa kwaba nempumelelo yokhetho and umuntu engathi abanothi bekhandle ukhetho yizakhe izakhe yathi ukuthi asabe ngqobile ngobani upresident wanqoba kuma MPs bangena ama MPs ezanpf bangena ama MPs eCCC uma ukuthi ukhetho lohamba kuhle ama MPs ayiCCC avumelene ukuthi bahambe eParliament ayinto bafikele eParliament ngale bathi bona labo sebengama MPs ngiye ngokhetho okade lukhalo yizakhe so ngaleyo ndlela mina mbono ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo abantu basebenze uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo izamphevu ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele basebenze abantu kufanele ukuthi bazise ukuthi baselizweni labo bakhulisa njalo
yize akuzwa kakhulu baba Nkomo kodwa labo ke abagadlanyezwa libandla elibuzayo laba abacatshwa ngalokuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa uhamba njani kona
okuningi lokho ukuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni imboni ngani uma kunomuntu ethuselwa omunye akuhanje kuyo biwa emapholiseni abantu laba badinga amapholisa njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo silama courts ukuthi uyahamba kumthetho wandaba uvunyela ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo so ukuthi senza kuphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulamanye abakhonayo nayo hhayi ngibona ngani mina kimi kwezinto yabo ungafanelanga ureferal lachaya impembe ukuthi isikole nansiyana singenile ureferal pwe leyo mpembe ukuthi ayichaye nguye onemvume ukuthi lesiyana yisikole so thina njengezanu p f azizanga sizirefurele kwaba khona izekhe eyayikhayelele lolukhetho yakhipha njengoba njilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president so namhlanje ngasokuya abantu bathi khona bona basuthiseki abasuthiseki ukuthi kukuphi kade ufanele kube njani so thina esikukhangele ukuthi ilizwe izamphiwe siyibusa kweminyaka futhi yona le engu-5 abafuna ukukhangelela lolukhetho asikhangeleli ngo-2028.